va sithe sithe sabona amapholisa aba angikho abagqoki abangagqokanga ezesipholisa sebathe besika babesithi sabalingelela khathi nangiyisile wathi nena ngicela amaredio yamaponjayo so thina sathi amaredio aponjwayo asilawo ngathi hhayi celana amaredio ayipili wena uwubani celana amaredio ibizo lakho likhona apha libhale ukuthi la iredio so siyiredio so nathi na redio leyo ihlambayo asilawo kodwa layo endala engayithatha udale edala kwakho athi sifuna yena leyo afayo funa yena leyo afayo yethu ifunayo le ngazingafunika amaredio lawo ngayengekho thathalini ena amaredio ngamaredio lalingafunika so bathethe siliphosese imizwe eminingi kakhulu amaredio akhona athethe sibi asikwazi ukuthi kuso ngisapha sesisevaleni sesisaba vele sisesaba sikhathi sesaba okukhulu kakhulu ukuthi asikwazi ukuthi senze njani ngoba lisithoba selanga sikwazi ukuthi ngamva kwakhona sekuyinto okuzasala kulandela emuva kuthe ngabathethe ngabasebaninika babethuma behamba ukuthi kuyinto okulandelayo asikwazi ngathatha inamba zesithupha lekile amabizo so siloko esaba okukhulu kakhulu sibile ukuthi amaredio lawa azothathe kathi la maredio asikwazi ukuhamba asikwazi sibise sabe okunye okumangalisayo okunye kusesabisayo ukuthi kathi inamba zethu zesithupha zithatheleni